siyabonga Chris lomavela se letshana njani mthwaka zomuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 ngoncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
Savala balanjama yamabhuku kwezinye kwamanye amhlaba ngale ngasebhuma bake bakwenza labo bachaywa ngamapolice abasebecabanga ukuthi hayi kungcono sipheka amakeke lamaluba sipha amapolice ubatshengisa ukuthi hayi thina sibisani lani but thina sibisana nalabo abali too much
Amapolisa e-Riot amangalise uZulu weHarare ngokubalekela abantu ekade betshengisela e-Africa Unity Square emkhosini wokukhumbula umnumzana Itayi Zamara.
Sakwanisa ukubacelela i-bail singathi ngemande satshela inkundla ukuthi sizophenduka njalo namhlanje ukuzokhonona ngokuphathwa abakwenziwayo bese emapoliseni kala kanye lokukhonona ngathi iqala abalitheswayo ngoba
amaqwetha abomama bewoza abalichumi ababotshwe betshengisela ngempela viki edluleyo kobulawayo acela umthethwandaba kamantshi ukuthi alahlele licala Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi yamalunga ayo azatshengisela ngevikezayo esuka eMurewa elubhekise eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amapolisa e-Riot amangalise uZulu weHarare namuhla ngokubalekela abantu ekade betshengisela ngokuthula e-Africa Unity Square emkhosini wokukhumbula olwela amalungelo oluntu u-Itayi Zamara yena osele inyanga ezilichumi lasikhombisa enyamalele engaziwa ukuthi wayangaphi lokuthi usaphila na kubika uMavis Gama
Abantwana bebetshaya impembe befola beqonde kuxuku lamapolisa ukuya wanika amaluba lokungamakheke kwama-queen cakes njengesibonelo sothando emkhosini wokunanza usuku lokunyamalala kukaItayi Zamara osefikise iminyaka phose emibili wanyamalalayo owenzelwe e-Africa Unity Square. Kodwa amapolisa la wona aze ngobunengi emphuthanweni wezihlobo zika-Itayi labangane bemane bafulathela sebebona uZulu ebalanda ekhokhelwa ngabantwana bala ukuwamukela lalawo maluba kanye lokungamakhekhe inkokheli zenhlanganiso ezehlukeneyo zikaZulu zethule amazwi okuqinisana phezu kokunyamalala kukaItayi umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mkoko owake wathunjwa laye ngomnyaka ka-2008 uze manyana labanye emkhosini lo Unkosazana Mkoko uthi ukwenza kwamapolisa akumangalisi ngoba besabe ukubonakala sebehlukuluza abantwana kungakho engenzanga ahlezi ekwenza ukuchaya abatshengisela ngokuthula.
Kuthiwa la ngenyamazane ezilumayo egangeni azilume umntwana bekuzangimangalisa ngabe begijimisa abantwana. Ngibona ukuthi labo ngabantu njengathi engakutsho ukuthi kulaba ababathumayo. Kufanele babe kwazi ukuthi imuli yako Zamara izobuhlungu.
Etyo kumqoka ukuba abe muli kaItayi bazi okwenzakala kuye
kulomamake womthwala esiswini okwenyanga ezichiyagalolunye. Bacabanga ukuthi abantu labo bezwa njani nxa umntana abo bengamboni.
Uqhubekethi uyabuzwisisa mhlophe ubuhlungu obusemulini yako Zamara ngokunyamalala kukaItayi.
Angidinwa ukubonga uNkulunkulu. Ngokuthi kungenzele into emangalisayo ukuthi ngiphile ngaze ngenelisa ukuthi ngithole ithuba lokuloba udaba lwami ukuthi kwenza kuyini okwenzakala kimi so ngizwa kusiba buhlungu kimi ukuthi kulomunye umuntu lalamhla ongakatholakali ngemva okwesikhathi eside kangaka
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye Occupy Africa Unity Square engomunye wabasebenza lo itayi uCharles Nyoni uthi bakubone kufanele ukusebenza labantwana ogoqela labaka itayi abayisibonelo sothando njalo bemsulwa.
Sike savalavala nje amanye amabhuku kwezinye kwamanye amhlaba ngale ngasebhuma bake bakwenza labo batshaywa ngamapholisa basebecabanga ukuthi hayi kungcono sipheka amakhekhe lamaluba sipha amapholisa ukubajengisa ukuthi hayi thina sibisani lani but thina sibisana lalabo abalithumayo senxali sibona sibuya akumele ngalisilwise but kumele likhiphe ama-inform lisijoyine.
Abakade bekulo mbuthano basole inkulumo yabezomvikela yokwethusela uZulu otshengisela ukukhonona kwakhe uNyonethi owabo umsebenzi ngokulondoloza ukuthula lokuvikela uZulu wonke jikelele elizweni hathi ngoba ngowaliphi ibandla lombusazwe.
Bona abakwaziyo ukuluthi imali zama-diamonds nje le-corruption lokho kwenzakala eZimbabwe abalandakho indaba vele abakwazi so into esikhona yokuthi kumele vele sibamatshele sibatshengisele ukuthi labo futhi asabafuni ngabahambi.
U-Itayi Dzamara obekhunjulwa lamhla ucatshangelwa ukuba uthunjwe ngabezomvikela abasebenza nsitha nyakenye mhlaka 9 Mbimbitho 2015 lalamhla lokhu engaziwa ukuthi ukuphi. Bekuhlatshelwa ingoma ezehlukeneyo embuthanweni lo abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo zikaZulu besethula amazwi abo okuqinisana labemuli kaDzamara kanye lalabo ake wasebenza labo ku-Occupy Africa Unity Square. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngimuMavis Gama.
Amagqwetha abesifazana abalichumi ababotshwe betshengisela ngokuthula phandle kwenkundla yomdlalo wekhriketi ngempelaviki koBulawayo lamhlanje acele umthethwana laba kamantshi ukuthi alahlele licala. Kubika uNompumelelo Moyo.
Linye lamagqwetha elimele omama laba uMnumzana Solomon Mguni owenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi bakubone kuqakathekile ukuthatha leli nyathelo.
Sakwanisa ukubacelela ibail singathi ngemande satshela inkundla ukuthi sizophenduka njalo namhlanje ukuzokhonona ngokuphathwa abakwenziwayo bese emapholiseni kala kanye lokukhonona ngathi icala abalitheswayo ngoba nxa sikhangele umthetho omutsha wesisekelo sombuso welizwe sithi thina ukutshengisela kumbe ukugcona uhulumende akusilocala nxa sikhangele u-section 59 we-constitution yeZimbabwe.
Abesifazana abalichumi abagoqela unkosikazi Jenny Williams umqondisi we-Women of Zimbabwe Arise iWoza banikezwe imvumo yokubhadala isibambiso se-bail edale likamantshi ngomvulo ngemva kokumiswa phambi komthethwandaba. Babotshwe ngomgqibelo phandle kwenkundla yomdlalo kakhilikithi koBulawayo eQueen Sports Club umdlalo phakathi kweqembu leZimbabwe leNew Zealand ungakaqali. Iningi labakade betshengisela belithwele amabhakane asola umongameli weZimbabwe ukulethwa kwemali yama-bond notes lokunye lihlabela lokugida phandle kwenkundla. Umguni uthi balobele njalo umantshi besola isiphatho isimo sendawo salapho izibotshwa ebezivalelwe khona kanye lokuhlubuliswa kwazo impahla zangesese ngesikhathi zivalelwe.
Sifakile isicelo sethu namhlanje safaka lalokho umantshi owethe sifake isiqiniso sokuthi lokho esasikhonona ngakho sithe thina sesize njalo sakhulumelana ke labachuchisi lo mantshi bavuma ukuthi isinqumo sangikhona sethulwa mhla ka 22 August 2016 khona apha eMthethwanda.
Umchuchisi uMnumzana Nkathazo Dlodlo utshele idale ukuba kusiyafika umvulo ozayo uzabe senelise ukuphendula mayelana lalolu daba. Kodwa umantshi uMnumzana Bathanayi Tuwe uthi kuzathi kusiyafika mhla zimachumi mabili lambili Ncwabakazi uzabe eselawule ngokugcweleyo mayelana lalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Inhla Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azatshengisela ngevikezayo esuka eMurewa elubhekise eHarare ekhonona ngodaba lweholo kanye lokuhlukuluzwa kwababalisi ngabasekeli bezanu-PF. Ukutshengisela lokho kuzaqala mhla ka-15 lapho amalunga alenhlanganiso azahamba khona umango edlula amakhilomitha ngamakhulu amabili phakathi kwamalanga alitshumi. Sixhume isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Gift Siziba.
Zatshengisela ke ngeviki ezayo ke okwamakhilomitha ke amakhulu amabili lapho esizabe tshengisela khona ke ile esikwathi khona ke ngelokho esikufunayo ke awathiwa ke ngama-demands ethu lapho esikhangela khona ukuhambisa ke indaba yethu kuhulumende. Sizaqala ke kuprovinsi, sisuka kuprovinsi ke lapho emahhofisini sizakuyasiza futhi emahhofisini ke esigodleni eHarare lapho sizakhuluma khona ukubana idaba lethu limesoke ile esikwathi wona ngama-point alokhu esifunayo njenge bandla elimela amatshe.
Likhala njalo ngodaba lodlakela lithi ababalisi bemaphandleni bayahlukuluzwa. Kuyini okwenzakalayo, bahlukuluzwa ngobani?
Ye, uza kunanzelela ukuthi ababalisi bayahlukunyezwa-ke nguhulumende, njalo behlukunyezwa yilaba abamela-ke amabandla, ikakhulu ibandla elibusayo, elibandla lezanu-PF-ke. Ababalisi-ke bayangathi zona bahanjiswa ngenkani-ke kunhlelo ezilo ngiswa-ke ibandla elibusayo. Manje thina sithi hhayi, kasifuni ukuthi amatisha-ke ahlukunyezwe ngendaba zamabandla ngenxa yokuthi ibandla elibusayo lezanu-PF yilo elabe likhulumelana lamatisha, libonana lamatisha. Ngakho lokhu kuhlukunyezwa kusihluphile kakhulu nje bandla lababalisi, kubana hhayi ababalisi kabayenza umsebenzi wabo bengaphushwa ukuyangenela-ke ezombangazi zakuleli.
Kudaba lweholo lapha, umbalisi uhola malini okwamanje, njalo lifuna uhulumende ayengezele ifike kuliphi izinga?
Ye, thina sikhangelela njengabantu abasemaphandleni, kufundisa emaphandleni kunzima kakhulu ngoba liyahamba kungela magetsi, njalo uzakhangela ukuthi alikwanisi ukuthola-ke i-inthanethi. So imali eholwayo ngokuhambelani lempilo ephilwa ngababalisi emabandleni ngoba iphansi kokuthiwa i-poverty bottom line, i-PBL. Ngakho thina sithi uhulumende uma enganika ababalisi imali ephezulu kwe-poverty bottom line ukuze ababalisi ekwazi ukuzigcina nezimuli zabo nabantwababo nokuthi bencede ukuqhubeka phambili bezimpilo zabo.
Umnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okwenzakala kumkhankaso okhetho lokudinga umongameli weMelika phakathi kukankosikazi Hillary Clinton lesinothi umnumzana Donald Trump kukhangelwe ngabaningi hhashi elizweni leMelika kuphela kodwa lasemazweni aseEurope. Udlakela oluqhamuke phambilini kokhetho lwakweleZambia lwesatshelwa ukuthi lungaba lakho ukuphambanisa ukuvota ngolwesine. Umongameli Edgar Lungu owebandla elibusayo ele-Patriotic Front uzancikilana nalo mkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema owebandla le-United Party for National Development. Yena ukhanya elosekelo ngoba abaningi besithi uLungu sehlulekile ukuletha inguquko lentuthuko. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe kwele South Africa ethakazelela ukunqoba kwawo amanye ekhala ngokunqotshwa kukhetho lwamakhansili lemadolobho olusanda kwedlula, izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi kuningi ezikubonileyo eliZimbabwe okufuze likufunde kulolu khetho. Kubika uBenedict Nhlapho.
Indlela le South Africa liqhube ngayo ukhetho lwamakhansili lamadolobho olusanda kwedlula, isinqonywa kakhulu izalwane zeZimbabwe kuleli. Noma manje iZimbabwe sile minyaka engamachumi amathathu lesithupha ithole izibuse, kanti le South Africa leminyaka engamachumi amabili lanye kuphela. Iningi labeZimbabwe lithi kulenqwaba yesifundo ezingatholwa iZimbabwe ngendlela le South Africa eliqhuba ngayo ukhetho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Freedom Mpofu uthi kusobala emuntwini wonke ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziphakathi kombuso okhululekileyo. Uthi kusukela umkhankaso walolu khetho oqala, akuzange kube khona izehlakalo zokutshaywa kwabantu ngabe bandla elibusayo ngendlela ekhombisa ukuthi le nkokeli zebandla ziyakuvumela. Uthi langelanga lokuvota abantu babekhululekile bezixoxela ngamabandla aphikisayo abawavoteleyo, ngitsho laphambi kwamapholisa ungela obotshwayo.
ESouth Africa lana abantu bakhululekile kakhulu, akufani laseZimbabwe la ukuthi khona umuntu ma ungasakhethanga lo umuntu ofuneka uthi umkhethe sokumele ushaywe ukhejeniswe ukuze uforswe ukuthi ukhethe lo muntu ofunakalayo ofuna ukuba upresident.
Umnumzana Jonathan Mbetsi yena uthi uthokoziswe kubona amabandla aphikisayo ekankasa santando njalo eqhuba imihlangano yawo kungekho abasuka sebele mvimvinya loba induma.
Ayinto yabona lapha eSouth Africa lese uMalima ucabanga ukuyenza imeeting yakhe kuphi awuzozihambela yoyenza irali yakhe, but eZimbabwe namaphoyisa besakakutshela ukuthi I know umhlangano wakho awuvunyelwa ngoba lokhu nalokhu because you are in opposition, but the ruling party yona ngokwayo ihlala iyenza umhlangano nini nanini lapho efuna khona.
Le yinto egcizelelwa intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube yena othi ukhangwe kusebenza kwamsakazi wesizwe owe-SABC obusethula imikhankaso yamabandla onke njalo ungathathi hlangothi.
Ama-political parties onke siyabona advertiser ku-state broadcaster, kukanti le bandla elibusayo lalo nxa li-advertiser kuqala siboniswe futhi ukuthi hayi umbiko lo umbiko abawubhadaleleyo, yonke iparty nxa izathi ya-advertiser siqala sitshele ukuthi hayi umbiko lo bawubhadalele, kukanti wonke ama-parties athola ithuba elifana nalo.
Umnumzana Godfrey Phiri uthi amavoti abalwe mgceke impumela yawo iphuma obuthumuthumu kubomabonakude hatshile eZimbabwe efihlwayo ize yaziwe isiphekwe yabayimboza. Uthi njalo uthathekiswe ukuthi indlela ikomitini yezokhetho ebambe ngayo lolu khetho inconywe yiwo wonke amabandla aphikisayo lamaqula abeqaphe ukhetho.
Asizameni ukufunda ukuthi siparticipate kanjani kwezinto enzombangazo, ngoba lokhuyane sikubona ekhaya ukuthi kulabantu okuthiwa ngamaovethi kulamapholisa yabasebenza lamamilishiya abalwa labantu, kufanele silwe lakho konke lokhuya, sibhekisise ukuthi yini izinto ezisihluphayo, hayi ukuthi siqalise ukugijima maso kuvota.
AbeZimbabwe laba bathi aluba kwenzeka ikomishini yezokhetho kuleli icelwe iyefundisa eZimbabwe indlela zokwenza ukhetho luka-2018 lube ngolukhululekileyo, lungela kuqilibezela njalo lungela dlakela. Mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapo.
Siyabonga Nhlapo. Kwamanje ngilifake kancane ezandleni zejaha elidala uChris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Raphael Khumalo osendo lakomzilikazi, sixoxa ke ngodaba lobukhosi besiNdebele. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya, okokuqala ungasitshela igama lakho.
Igama lami lokuzalwa nguSthembe Raphael Khumalo.
Ungasitshela ukuthi uzalwa njani ukuze kuthiwe wena nguwe ongaba inkosi yamaNdebele?
Mina ubaba ongizalayo lokuthiwa nguSoul Ungeza ezalwa lichegwela ngomdlalo owakuthiwa nguMdlomelo owayezalwa nguKhuhlumba ozalwa uhlangabeza ozalwa umzilikazi. Kodwa ukuza ngikhuluma ngokuthi ngu-King Mzilikazi the second, lanxa ukuzalwa kwami kumi ngaleyo ndlela ayisikho lokhu okungenze ngakhuluma ngaleyo ndlela. Okungenze ngakhuluma ngaleyo ndlela kuluthumo oluze kimi luvelela uNkulunkulu ngezizathu esengizibekile phambili nezindaweni ezijileneyo. Ngoba uNkulunkulu kunguye okhathazeke ngabantu bakhe, onguye ongumnikazi wesizwe samaNdebele, onguye owasakhayo wasibumba esebenzisa inceku yakhe ukhokho wesizwe okuthiwa ngumzilikazi, inkosi umzilikazi. So uNkulunkulu nguye ole njongo ngesizwe sona lesi esamaNdebele, okuhlangana kwaso esilezizwe eziningi phakathi kwaso. Usesifuna yena at some point ungazisile lokuthi sebedlule phakathi kokuhlupheka okuningi, ngakho usefuna lokho okuhlupheka kuphele ngoba ngabantu bakhe. Yikho wasengithuma-ke mina, wanginika-ke nolo gcobo. Yinto engazwisisekiyo ngoba abantu khathesi singabantu besayensi nokufunda. So nxa kukhulunywa ngendaba zikaNkulunkulu, into esiyaziyo ngoNkulunkulu futhi simthatha very religiously, kodwa yena-ke he is spirit.
Khona kuhlangana njani okokholo, iBhayibheli, lesiko lesiNdebele?
Ukukholwa-ke yisiko iBhayibheli. Ukukholwa ibuza kuNkulunkulu. UNkulunkulu unguye ophezu kwezinto zonke. Isiko lesiNdebeleni yinto ebunjwa kokuphela kokuphela njengamasiko wonke, ayisiyo nto ema ndawonye. Njalo indaba eyobukhosi, sonke isikhathi ubukhosi kumele buzwisiseke ukuze buphatheke kuhle, labantu bangaze bahlulizwa yizinto zobukhosi, yizinto zokubusa lezi. Kumele buzwisiseke iyinto esuka kuNkulunkulu.
Sesike sezwa kufaniselwa ukubana ongathatha ubukhosi ngumnumzana Zwide Kalanga Khumalo. Uthini wena ngalokho?
Angifuni ukukhuluma kakhulu ngabanye abantu ngoba izinto lezi zinzima mfokagande ungakhuluma ngabanye abantu. Kodwa aluba bekungadingeka nxa abantu besiba lohlupho, nxa kuyukuthi uhlelo njengoba ngoba ngiyananzelela ukuthi ayisibo bonke ababuya belo hlelo lokwenza lezi zinto, abanye ngabokukhuluma nje kuphela. Ngoba kuthiyene phela ukufuna ukuba yinkosi lokubusa. Kodwa okunye okungaphathisa izindaba mina lezi eziyake zikhulunywe zokuthi yeke kumele kube lenkatho, kumele kube njani njani, mina kanginahlipho lazo ngoba izinto abantu abake bazisebenzisa endlini kumbe lokho zisebenzela khathesi angizazi. Angikwazi layo, angiyazi inkathi.
Manje kuyini okwenzakalayo kathesi ukuze buvuselelwe ubukhosi lo?
Angikwazi ngoba mina kangiso sikhulumeli sendlu yangakithi kwaKhumalo. Emhlangano yakhona bengiyayihlala sonke isikhathi nxa ezizweni bakhona, kodwa ayisini engisiphi izindaba. Mina nakubo ngababikela khona lokho engikushoyo ukuthi hayi, kakuselula kimi ukuthi nibeke kungihlezi ngichumile phezu kwento uNkulunkulu angithuma yena, ngoba uNkulunkulu mkhulu kule Khumalo.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga. Kusokoza kithi uNkulunkulu alibusise, liwusebenzele lomsebenzi, liwukhulekele, ngoba uNkulunkulu nguye ofuna ukulenzela umusa. Isikhathi sakhona yiso sona lesi, lingasekela ukuthi dlule. Ngiyabonga, ngibonga le Studio 7 ukusinika naleli thuba elokuthi sazisane ngakhona lokhu. UNkulunkulu alibusise, ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ube lelangelezi. Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo owesendo likamzilikazi ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abasakhulayo abangasebenziyo sebekhuthazwe ukuthi bazilibazise ngokuphatheka kwezemidlalo, kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma emkhosini wokuhlaziya isimo sezemidlalo edolobheni lakobulawayo, usomabhizimisi ophathisa kakhulu abenza ezemidlalo uClemence Gwenze Kweguta uthi abazali lomphakathi nje jikelele kumele bancenge abasakhulayo abangasebenziyo ukuba bengatshoni behlezi bengenzi lutho kodwa bechithe isikhathi sabo bedlala imidlalo.
Kwesinye isikhathi umuntu uyancenga ukuthi umncede, mina sengisiya emsebenzini, wena uzasala usenzani mntanami? Hayi mama, nza what njani, so on. Then you see uzakwenzani mntanami? Mama, I will see you. Why don't you go to the Chaga Youth Center? And
emalokishini amaningi akobulawayo kukhona izakhiwo zikamasipala, ama-youth club loba ama-youth center ezayakhelwa ukuba abasakhulayo bebuthanele khona besenza ezemidlalo. Umnumzana uKhunze Kweguta uthi bona besakhula yikho lapho abafundele khona imidlalo yehlukeneyo kuma-youth center, njalo ukuphatheka kwabo kwezemidlalo kwenze bengaphatheki ezintweni zenkohlakalo.
Siqalisa ukudlala i-table tennis, vele yayikho lapha, kwakuthiwa yi-ping pong. And after that usudiniwe uye kudlisa utshwala lesawa, and then we go and read. At least ubusosiyalala, you have spent your day.
Omele isigaba sakobulawayo edalela ephalamende umama u-Eunice Nomthandazo Moyo ugcizelele wathi abasakhulayo abangeke bafeze amaphupho abo kwezemidlalo nxa kungela sekelo abalutholayo.
These youths may not shape their career pathways without
abasakhulayo laba ngeke benelise ukusebenzisa amathalenta abo nxa bengatholanga usekelo emphakathini.
Ngenyanga kaNcwabakazi minyaka yonke abasakhulayo abaphuma kuzigaba ezilithumi zelizwe leZimbabwe bayaphatheka kumidlalo yeNational Youth Games eqoqwa lugatsha lukahulumende olweSport and Recreation Commission, njalo lonyaka limidlalo iqoqwa isigaba seMashonaland West. Limidlalo ingenwa ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili, njalo iningi labo babe besanda kuqeda izifundo zaphezulu besadinga indlela zokuziphilisa. Imidlalo yalonyaka izaqala ngeviki yezayo mhla zilitshumi lanhlanu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Livetalk lamuhla sihlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kukhunjulwa umnumzana Itai Tsamara, yena oselomnyaka lenyanga eziyisikhombisa enyamalele. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlela.
Gambe itilabu, gambe ibola babu, kodwa inina. Gambe itilabu, tina laba bantu sizobakhumbula. Oh, oh, oh. Gambe itilabu, kodwa inina. Gambe itilabu, kodwa inina. Sekubuye njalo basithathela amaqhawe ethu abantu abafana labo Blumeries kanti mvane kusithathele oPhilemon Tima Gones kwabuya njalo basithathela oJosiah Magama uNtakatokokana kanti wena kufaka udinwa yini ukusilanda ukusa kwamalanga nokushona kwawo lapho silala khona nawe uyalala. Tina posi fuga kona na wuya fuga. Laba bantu soba kumula. Uyazi namanje angikholwa ukuthi uTongo Garaga sekho. Yekumuntu ekadelunge kanje. Dambe inina. Dambe itila babu. Tina laba bantu sizoba kumula.
Solomon Skhoza ingoma isishayela amaqhawe eZimbabwe. Ayike isikhathi sesidliwe ngomangoye, sengilichiya ku Studio 7 Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Lilale.